lilungelo labo ukuthi batshengisele ngoba i-constitution yalapha e-America even leyaseZimbabwe iyavumela ukuthi abantu batshengisele against uhulumende or against izinto abangavumelani lazo. So thina sithi hayi lilungelo labo ukuthi batshengisele as long as bezokwenza peacefully bengekho violent. Kungafani lalokhu esakubona kusenzakala ngozibandlela 6 January 6 lapho ababezama ukuthumba khona iCongress. Lokho angiboni ukuthi kuzovunyelwa. Sizwile njalo ukuthi i-District of Columbia i-Washington DC isicele amapolisa asecele ukuthi i-National Guard ibe khona bayi-activate-ile ukwenzela ukuthi laba abafuna ukuthi benze udlame bangakwanisi ukwenza lokhu ba-cheche bakuvalise masinyane.
Yes, so ke kuyini okwenza ukuthi abantu laba bakwenze khonokho?
Well, siyazi ukuthi abantu laba balandela amanga abatshelwa ngu-Trump ukuthi yena waqilibezelwa kukhetho luka-2020. La manga sawabona elokhu eqhubeka esiya phambili, sawabona u-Trump ewatsho kurali ayenza khona ngo-January 6 lapho abakhuthaza khona ukuthi mabaye e-Congress ukuthi bayozama ukustopa i-process eyokukonfirma u-Joe Biden njengo-president. Sabona kwehluleka lokhu noma nje bakwanisa ukuthumba bangena e-Congress kodwa bahluleka ukuthi bastophe ukukonfirma kuka-Joe Biden njengo-president. So abantu laba ngabantu abangafuni ukuvuma iqiniso lokuthi u-Trump wadliwa ngo-2020. Ngakho-ke bazimisele ukuthi baqhubeke lokhu bekhankasa betshengisela ukuthi mhlawumbe bangathola i-support bathole indlela zokuthi bangatshintsha ukhetho luka-2020.
Siyakwazi ukungeke kwenzekale konke lokho.
Akungeke kwenzeke ngoba sokwadlula lokhu u-Biden sokhomfima u-Trump sophuma e-White House sesilo hulumende omutsha okhokhelwa ngu-Joe Biden.
Pho manje bakwenzelani?
Well, bakwenzela khona lokhu ukuthi njengoba abanye babo babotshwa laba abathumba i-Congress ngo-January 6 abaningi bakhona amacala abalokhu ethoniswa, abanye basemajele. So bona bathi batshengisela insolidarity labanye babo laba ababotshwayo for isenzakalo sikamhlaka January 6.
Kuyo phambili ubona zani bazaqhubeka bekwenza yini?
Well, kuzodependa sizobona kuzodependa ngokuthi bazobe baningi kanganani kusasa eWashington DC.